VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 30 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ikhomishini ebicubungula udlakela olwenzakala eHarare ithi izaqhubeza iripoti le kumongameli Mnangagwa kusasa, abanye besithi iphangise kakhulu.
Umongameli siyamqhubela kusasa njengekhomishini, yena-ke njengomkhokheli welizwe onguye wakhetha ikhomishini nguye osozakhetha ukuthi amahlaba esizulu uzakwazisa nini, njengoba wavele wathembisa ukuthi nasoze enzele koko senza amakomishini akudala okokuthi ayesangethula ingwalo bese sifakwa ekhabothini.
Ukusilela kwamafutha ezimota elizweni sekufike kusibanga esibi.
Uminista wezemali ukhulumile uProfessor Mthulu ukuthi baphuze ukubhadala amasupply okuzayenza ukuthi lamasupply aphuzile ukurelease ifuel ukuthi ibe khona kumakethe yandle. So kushota iyashota vele ifuel.
Amapholisa ancitsha imvumo omunye ozithi inkosi yamaNdebele uMnumzana Stanley Raphael Khumalo. Namhla iStudio 7 ilomhlangano kobulawayo lapho kuxoxiswana khona ngodaba lombuso wezabelo owe-devolution. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ikhomishini yekhokhelwa nguMnumzana Khalema Mohlante ebidingisisa ngokwenzakala mhla ka 1 kuNtulikazi lonyaka kulandela udlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho lokudinga umongameli ithi isigqibile lolu hlelo njalo isidindisile izingwalo ezimomethe okwatholakala kulolu cwaningo eziza kwethulela umongameli Mnangagwa kusasa. Isikhulumeli sale ikhomishini uMnumzana John Masuku uthi isifinqo salolu gwalo isamari isinikezwe umongameli Mnangagwa izolo, kodwa ingwalo ezigcweleyo ziqoqwa namuhla. Lanxa ikhomishini le ibiphiwe inyanga ezintathu ukuqhuba lolu hlelo, yona ithethe ezimbili lengxenye kuphela. Ukuphume ubufakazi obuchiyeneyo phambi kwale ikhomishini ebone iziphathamandla zikahulumende kanye lezamabandla achiyeneyo zisethesana umlando ngokuthi onguye owabangela udlakela njalo wabulala abantu ngubani. Kwadutshulwa abayisithupha kwalimala abambalwa kutshengiselwa kusolwa indlela impumela yokhetho eyayisethulwa ngayo yinhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission. Asizweni ingxoxo loMnumzana Masuku ngokugcweleyo.
Isiqephu salolu gwalo sethulelwe kumongameli izolo okuthiwa yi-executive summary etshengisa ukuthi kwini okwatholakalayo lokuthi i-commission ibona ukuthi kwini okungenzakala. Isikhuluma kanje kuyalungiswa ukwenzela ukuthi kusiwe kulabo abadinda bakahulumende, kodwa ukuthi kuvezwe sobala kumahlaba ezulu wonke eZimbabwe kuyabe sekuvela kumongameli, ngoba le-commission yakhethwa ngumongameli ukuthi iyecubungula ilethe lokhu ekuzuzayo lokhu ekutholayo. Abese sisho ukuthi i-commission leyana engayikhethayo yenza umsebenzi nanku eyakutholayo.
Iningi lithi i-commission iphangise kakhulu ukugqiba lolu hlelo.
Angasikhuluma ngesikhathi ababesitholile sokusele nje amaviki amabili kuphela, kambe singathi kuphangisiwe ngoba kumele ukuthi ngabe kuphethwe kumhlaka 19 uDisemba kuqalisa kusasa. Ikomiti ibisebenza ebusuku lemini nakwezinye isuku lapho bekungahlanganwa khona, bona bebesebenza kuze kuyekusa. Ngakho-ke kuyafanana lomuntu oloba umhloliso wezamanitsheni uyabungu wamahola amabili kodwa awuqethe ngehola elilodwa lengxenye apase.
Abafakazi bokugcina-ke ikhomishini itholile isikhathi eseneleyo ukuthi iqathanise abakukhulumayo lalokho okunye kwakhulunywa.
Ye, ikutholile abafakazi abaningi yakwazi ukuthi bebeselula inkulumo zabo. Ikhomishini ikulalela konke lokhu kodwa idinga umcijo ukuthi kuyini okwenzakalayo njalo kwenziwa ngubani.
Bekulula yini ukuthi bebonisise ukuthi kwenzakalani njengoba sibonile ukuthi abantu bebenika ubufakazi obuchiyene kakhulu?
Bazingitshi emisebenzini yonale ukwazi ukuthi ngabantu abasuka kwinhlangothi ezijiyeneyo kanye lezinsebenzi ezingaziwayo abasebenza nazo kodwa ezizingithi ekuloveni ingwalo ezinje. Ngakho ke lokudilisisa khona ukuyabuza labo Attorney General ukuthi kuyini okumele kwenziwe phansi komthetho othile phansi kwesekelo sombuso, konke lokhu yibunethi obenza ukuthi ikomishini idinge ukuthi iphume logwalo olulesisindo esihle, ugwalo oluhloniphekayo, ugwalo oluza kwemukelwa ngamahlabezini wonke. Lanxa beza hlasela ikomishini ukuthi ayiphumisanga ugwalo oluhle, kodwa bona ngokubona kwabo bakubona sekuyisikhathi sokuthi balwethule. Yena-ke njengomkhokheli welizwe onguye wakhetha ikomishini nguye osozakhetha ukuthi amahlabezulu uzawazisa nini, njengoba wavele wathembisa ukuthi nasoze enze lokhu okusenziwa amakomishini akudala okokuthi ayisangethula ingwalo bese sifakwa ekhabothini.
Lo ngumnumzana John Masuku, isikhulumeli sekhomishini ekhokhelwa ngumnumzana Khalema Mohlante edingisisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Ukusilela kwamafutha epetrol ledizili kubuya lusiba kubi elizweni njalo emadolobheni achiyeneyo agoqela eHarare lakwaBulawayo. Kutshone kule ndwendwe zemota emagalajini namuhla. Lokhu kuza ngesikhathi intengo yamafutha ikhangelelwe ukukhuphuka ngemali ephakathi we-60 cents le-7 cents kusasa. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ngaleli nyathelo kunsukwana ezedluleyo esithi amafutha ezimota achiphe kakhulu eZimbabwe nxa kuqathaniswa la kwamanye amazwe. Ingcwethi kwezenotho zithi ukuqansa kwintengo yamafutha lokhu kuzabangela ukuthi intengo yempahla zonke layo ikhuphuke elizweni, okuzabangela njalo obunzima ebantwini abavele besidla imbuya ngoluthi. Enye yengcwethi lezi umnumzana Reggie Shoko uthi kuyadanisa ukuthi ukusilela kwamafutha lo kukhwela kwentengo yawo kuza ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lapho amafutha adingakala khona kakhulu.
Umumo wamafutha laba amagaraji kukhanya kulama-queue kukhanya ngani bamafuweli bebenakho ukuthi bebezitshela ukuthi abasozilithengise le fuweli abalayo bazakuba lakho ukuthi beyithengise isikhwelile. Ngoba bakhumbula ukuthi midnight namuhla ifuweli izakhwela ithink nge-6 cents i-diesel 7 cents ifuweli. So laba I think bebefuna ukucapitalize labo ngefuweli kokokumane abalakho ukuthi benze imali.
Okwamanje ipetrolo ibiza malini njalo nxa isikhwelile iyabingaphi?
Katesi amagaraji amaningi athengisa $43, $43, $44 between $42 and $44. So kanga ndalitiya $50 to $54 ikwazi ukukhwelisa khona.
Idizili yona ke
idizili yake ya $43 ngizalo lithi $40 to $43 from $34.
Ubona ngani kusasa lapho eyabe isikhwele khona singabona yini sitholakala emagarajini? Alubana kuyikuthi imbangela emqoka bekuyikuthi abamagalaji bayigcinile bemelele ukukhwela kwentengo?
Ungakhangelisisa ayisikho konokuthi kumqoka ukuthi bebeyigcinele ukukhwela intengo. Inlutshwana abalayo so la bebezama ukuthi benze imali ngencitshane kungakhala kubhizinesi ukuthi i-7 cents le-6 cents liyana babezayenza for free ngoba bona bathengisa all stock ukuyithola bengawoti nge-price entsha. So ukhangelele ukuthi umuntu wegaraji ayabe khangelele ukuthi ayenza engcosana naleyo engamdonsa yegatshana kodwa ifuel yashoda njengobuthini ngaphambilini ukuthi uminister wezemali ukhulumile uprofessor Mthuli ukuthi baphuze ukubhadala amasupplier okuzayenza ukuthi la masupplier aphuzile ukurelease ifuel ukuthi ibe khona kumakhethi yande. So kushoda iyashoda vele ifuel kodwa singakwazi ukuthi phela ukwenza khona ukushoda kwenza ukuthi abantu besithi ngesithiwa iwater. So ukuthi kunormalize kuzathatha isikhathi njengakhona kana bezokwenzakela futhi anto ezibe le-confidence ukuthi ifuel isikwanise kuzayenza ukuthi ihulumente u-essense imali eningi kakhulu nxa ethenga ifuel ngoba kwenza tani ukuthi engazingelayo ejelisasi uzayithola kodwa nxa ukhangile vele kuzahlupha ngoba siye ekhefini le-Christmas kunjalo ukuba ne-demand ekulu kwindaba zefuel ngoba abantu balokhu hamba emakhefini kuma-holijeni apha emakhaya labaya endaweni zokuzithokoza. Kodwa singakhangelanga njalo khonapho ukukhwela kwefuel lokho okwenzakalayo kuthi kubana yonke into nje izavuka ikhwelile ngoba ifuel ingena kuyo yonke into ethengiswa. imali.
Ubona kusiba nganeno mpela sesikulipi izinga.
Uzathatha isikhathi ukuze into zilungele ngoba ufuze ukunazelela ukubana into eyenza kushote amafutha lokhu yikubana kushota nangowayo le engaphandle kwelizwe yameli eyiyothenga amafutha. So ungananzela le uthi zithola kanti kuyafuzela thi fe lezi nto esizithengisayo phandle kwamanye amazwe kwenzela ukubana siyithole le mali i-foreign currency. Njengalokhu sinje thina singumkhonomi odlayo kakhulu ongasebenziyo uletha izinto zaphandle esithi ku-exporter. So kuzathatha isikhathi eside into zonke lezi ezifuna i-currency, i-foreign currency ku-stabilize. So ayisikho ukuthi kungavuka sokulungile kusasa or phambi kwakusasa. Kuzathatha isikhathi.
Lo umnumzana Reggie Shoko ingcwethi kwezenotho ubekhuluma lo ntungameli Nkomo we Studio 7 ekobulawayo. Amapolisa akobulawayo abikwa ethe awasoze aphe imvumo abesigodlo senye yenkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ukuthi yenze umcimbi enkundleni yeWhite City Stadium ngeviki ezayo. Amapolisa aphe izizathu ezimbalwa ezigoqela ukuthi ubukhosi abukho kusisekelo sombuso welizwe lomkhuhlane wekholera lezinye izizathu. Ukuze sizwe kunenga lolu daba, sixoxele isikhulumeli sika Mnumzana Khumalo, Mnumzana Greta Vudloza Sibanda.
Impela ube kumele ukuthi sibe lomcimbi owenkosi mhla ka 8 December nge weekend ezayo. Yikho ke salandela lo mthetho weZimbabwe ukuthi sazise amapolisa ukuthi khona sizabe sivuthene ngesabatha lanelandelayo kungumcimbi wenkosi okugqokisa inkosi zembatho zayo. Ikho ke amapolisa asethe khona wona hayi akungeke kuphumelele lokho. Babeka izizathu zabo emveni kokubana sihlangene kubuye abantu abavela kwa-DA kwabuya abantu kade bebathi bona izakhamizi engingabathi mina abamele izakhamizi ama-residents. Kwabuya wonke ama-security agents ayekhona emhlanganweni lo labe council kobulawayo. Yikho ke bathi bona hhayi kungaba nzima kakhulu ukuthi khona umhlangano wethu lo uphumelele ngezizathu abazibekileyo abathi bona bona eWhite City Stadium laphana kwaba lo msindo njengobana labona umongameli kwaba le bhombe laba khona kwaphosa kwalimala abantu. Yikho ke bathi ngesizathu esinjengaleso kukhanya kuba nzima ukuthi khona basivumele ukuthi khona siyenzele umhlangano. Esinye isizathu abasibekileyo ngesokuthi njengoba nathi sisiya kuKhisimusi sivala lezikolo amapolisa azabe nomsebenzi omnene kakhulu. Bazobeka esinye isizathu esokuthi khona lento eliyenzayo manje njengoba ningekho esisekeleni sombuso welizwe kuba nzima ke ukuthi khona bathi le into iqhubekele phambi.
Kahle kahle injongo yomhlangano le ubungwani?
Injongo enkulu eyalo umbuthano uwe okwakuqala kube kuyikuthi inkosi ilezembatho zayo akade kumele ukuthi khona izigqokiswe. Ngithemba ungakhumbula la ukuthi laba ama-church labo bagqokisana izembatho zabo. Kanti ke la kithi ngapha emasikweni lakho futhi sithi nxa ugqoka izembatho zethu kuba lo mcimbi abantu bajabule. Pho ke lo umcimbi okuyiwona wokugqokisa inkosi yethu umzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo ukuthi simgqokise thina njengabantu, simamukela thina njengabantu.
Lo ngumnumzana Greta Vudloza Sibanda, isikhulumeli somunye wenkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave, bu short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz.
Namhla iStudio 7 ilo mhlangano kobulawayo lapho okuxoxiswana khona ngodaba lombuso wezabelo ole devolution. Silentathele izindaba yethu Anastasia Ndlovu osemhlanganweni lo. Siyakwamukela kuhlelo Anastasia.
Ngiyabonga mamhlanga.
Yebo, kwenzakalani namuhla ngobulawayo khona ngapho?
Namhlanje ubulawayo ebethe gwaqa e-Rainbow Hotel lapho okube nabahlali bakobulawayo abadlula phose ikhulu abahlafune udaba lokuvuselelwa kwamankampani akobulawayo kanye lombuso wezabelo. Abantu bathi umbuso wezabelo bawulindele ngamehlo abomvu, njalo lokuvulwa kwamankampani akobulawayo lakho bakulindele ngamehlo abomvu njengokuba kwathenjiswa ngesikhathi kusenziwa ukhetho. Okusuka kukhathaze abantu yikuba umbuso wezabelo lo uzasebenza kanjani, kodwa omunye wenkokheli ezisedalela ePhalamende zitshele uZulu ukuba uhulumende ngaphansi komphathintambo obona ngezemithetho yelizwe sebeqalile ukuba bahlole bahlale phansi babhale mayelana nalo umthetho ozahola i-devolution of power. Uthi susiza ebantwini bekhulumisane loZulu, kodwa uZulu uthi hatshi yena wakuvele wakhuluma kubhalwa isisekelo sombuso ukuba ufunani, akulandelwe khonoko.
Ye, kodwa abantu bakwamukele njani konke lokho bekukhulunywa, bazwakalebe kubanceda yini?
Abantu kukhanya kuyabanceda, njalo bathi ngabe kuyenzeka, ngabe kuvele sokuqaliwe ukuba isigaba lesigaba sonke seZimbabwe sihlale phansi sitsho ukuba sona sifuna ukuthi sizibuse kanjani, hathi ukuba kusukele kuhulumende, ngoba kungasukela kuhulumende nguyo seza bebaphawulela ukuba ufuna abuse njani, kukanti umbuso wezabelo kumele usukele phansi usiya phezulu. Bekhonona njalo lezi mali lezi ezisuka ezabelweni zisiya uhulumende, bethi uma seziphenduka ziphenduka seziyimali encane evele ingathuthukisi ngitsho isigaba.
Ye, okokugcina uthebe kule nkokheli zedalele ePhalamende enyeke yakhuluma, yiziphi njalo ezinye eziphatha amandla ebezikhona njalo kuyini ezikukhulumile?
Watson, lo msekeli kameya wedolobho lakobulawayo ubaba uKhambarami, lesikhulumeli sebandla lezaphu uIphithile Maphosa, le ngcithi yezomnotho esebenza eNAS uNqobizitha Dube.
Ye, wonke abakukhulumileyo kuyini okumqoka ongathi bakukhulumile njalo ongakukhulumanga kuqala?
Engakukhulumanga kuqala abathe ukumqoka kakhulu yikuba i-devolution of power kumele icace, hathi ukuthi uhulumende na ayikhokhele, ngoba uhulumende engayikhokhela izakwenza ukuba isigodlo seHarare siqhubeke silokhe sinotha ukudlula ezinye izigaba. Bakhuluma kakhulu ngelupane esike sahamba khona sakuba lomhlangano ukuba uhulumende uthi ilupane lidolobho, kodwa okuselupane kuzwisa usizi, akula migwaqo, akula zibhedlela, amahofisi lawa wacaci, izakhamizi zakhona lezibhekane lodubo lwamanzi lamagesi. Okusuka kuphazamise uZulu ukuthi uhulumende uzathi ukhuluma nge-devolution of power kanjani, uzabela kanjani lezo zigaba ezivele zisazakala ukuba ziphansi kakhulu. Ngabe mhlawumbe nxa sokuyikuthi kwabiwa imali lezo zigaba ezingathuthukanga ezisobala phambi kwamehlo kaZulu ziphiwe imali ethe thuthu ingafanani lalenye ephiwa ezinye izigaba?
Yebo ke, siyabonga kakhulu ukuxoxa lawe kuhlelo Anastasia.
Ngiyabonga mamhlanga.
Lo ke yintathe izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu ke esixoxela ngomhlangano kobulawayo lapho obekukhulunyiswana ngodaba lombuso wezabelo i-devolution lokunye. Ningakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk lamuhla ngo 8 kusiya ku 9 ntambama lamhlanje siyabe sihlaziya umomo oselizweni ikakhulu ukusilela kwamafutha ezimota. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012 465 0318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Russia zithi umongameli Putin uza kuba lomhlangano wemzuzo emlutshwana ngasese womhlangano we-G20 wenzelwa kwele Argentina. Ngemva kweminyaka eminingi bephila bengelamaphepha, iziphepheli zeSenegal ezihlala kwele Guinea-Bissau sezize zaphiwa izithupha. Abanye bale minyaka elitshumi behlala kulelo lizwe ngemva kokubaleka kwele Senegal esigabeni se-Casamance. Izifuyo zezakhamizi zesigabeni seMandebeleni sezibhalile ukucuba njalo zibhekane lendlala kulandela ukuphuza kokuqala kokuna kwezulu lanxa nje abalimi sebethole inhlanyelo. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekhonale eLupane.
Isakhamuzi seLupane njalo engukhansila wemachia kuward 15 eLupane, umnumzana June Mpofu uthi sebephiwe inhlanyelo njalo bafundiswa ngokulima ngamanzi ezulu loba emalutshwane.
Ya kathesi ke njengabantu abasebekhangelela ukuthi balime izulu seliqalile bakhona asebamukelisiwe okulimisa bencedwa zinhlanganiso ezisincedayo ezinjengabolithi obo World Vision. Bathi nxa bebuya bengena ezigabeni ezabelweni sihamba silabo bayasixhasa bencedisa izakhamizi ngokuzihlomisa ngokwemimoya omkhathi ukuthi umimoya omkhathi lo khona ukhangelela ukuthi sizakuba lezulu elilutshwane. Ngokunjalo bakhuthaza izakhamizi ukuthi balime izilimo ezinjengabonyawuthi, amabele okungadinga amanzi amaningi ukuthi lanxa izulu lethu lingaba lilutshwane kodwa bakwanise ukuthi bavune.
Umlimi wenkomo umnumzana Matthew Sivanda uthi inkomo seziqalile ukucuba ikakhulu ezimithiyo zisindwa ngamathole njalo lokudla kwezifuyo okuthengiswayo sekudula.
Ezifuye nekumi ngesimo esibi kakhulu, izakhamizi konke nje lama-farmers sebephelelwe izifuyo. Izifuyo ziyacuba, izulu liphuzile ukuna, lokho elingakani izulu lakathe ezindaweni eziningi, lokho nje lihamba lisina qaqa. Kodwa okukhona ukuthi inkomo zabantu sezicubile ngokuningi, ikakhulu ezimithiyo ziyasindwa ngamathole bese zicuba zihluleke ukuvuka. And amafamazi konke labantu nje i-community kayila mali yokuthi yena elise ukuthi kuthenge i-stock feed. I-stock feed isikhwele enye indlela esabekayo.
Umnumzana Mqhelisi Sibanda osuka eLupanda eLupane uthi izulu belingakaqalisi kodwa inhlanyelo sebeyitholisiwe loba nje abantu sebelima inhlanyelo zemakhaya.
Okay, izulu belingakaqalisi like lafefeza nje kodwa ke okwenhlanyelo yebo kambe abantu balawa ama-10 kg ona la abaholayo abanye nabanye. Then okwenzakalayo ukuthi vele abantu abaningi sebezilimele inhlanyelo zemakhaya zona lezi lanxa zingathengiswa kakhulu e-GNP kodwa kusho ukuthi sebesenza nje ukuthi benze ukwenza ukujintsha i-butter trade ngawo lawa mabele.
Unkosazana Gillette Sivanda isakhamuzi seShabula uthi inhlanyelo itholwe ngabanye yena kayitholanga.
Hayi, kuthole abancane abalutshwane abaningi abatholanga.
Umnumzana Gcelani Ncube uthi inhlanyelo ifikile kwabanye loba nje izulu seliphuzile ngoba ngalesi sikhathi bayabe sebelimile.
Kanti sizulu le nhlanyelo etisiko ezindawo inhlanyelo ifikile yena leholiswa abantu kodwa izulu alikani kahle emasimini okutshengisa ukuthi lo nyaka liphuzile emnyakeni xa utshalisa isikhathi nje sasesiqalisile ukuthi.
Unkosikazi Grace Ngwenya uthi abakafaki inhlanyelo phansi njalo le nhlanyelo kazange ayithole.
Hayi, kukhanya kulobuhlungu sibili ngoba kasikaqasile lokufaka inhlanyelo phansi njalo le nhlanyelo kasizitholanga.
Ababona ngezomumo womkhathi sebethembise ukuba izulu lizakuna ngemfanelo loba nje ezinye indawo seliqalile. Ngimela iStudio 7 iselupane ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhlelo Woza Friday intathelisa indaba yethu ezwachisa spanda uxoxa lomculi wengoma zamaskandi umthabi sigumbo owazakala ngokuthi ngugomane ekwele South Africa.
Akujwayelekanga ukuba labahlabeleli abaningi abadabuka etsholotsho. Abantu abaningi bazi umuyike ofanya nadube isikholo sejwane kulezi nsuku kulo zinja ziyamluma. Kukanti-ke namhlanje-ke sikhona ngale tsholotsho lejakalalo elisakhulayo okwamanje licathula ngise-South Africa.
Baphela abantu emhlabeni kuba sezenina
obingelelayo umthabisi gumbo umfana oqhamuka lena tsholotsho umfana nje okhule ngenhlonipho okhulele usemakhaya wafunda khona emakhaya umfana nenhlonipho enkulu kakhulu lapha emculweni ngibizwa ngelikangomane okuthi ngomane mhlawumbe abantu bengadideka ukuthi ngomane isithakazelo sethu isitemo leso
umculo kangomane yena-ke ulamadlaladi esewakhiphile njalo wamenza wangena kulezi-ke ezomculo ngumuntu amthanda kakhulu
asemabili ama-albhamu elakuqala lalithi uchungechunga laliqukethe nje ingoma ezinani impela ingoma ezilomlayezo ezakhayo ngothi impela nje nawe uma ungazitholela lona cha uyabhema ukhona enesibili lithi lona kufa senzeni na naniyabona nje umhlaba ngathi uyashabalala abantu bafa mihlala malanga umuntu wangithatha impela ngithi wangibeke emculweni ngathi ubaba ngoba ngisema ngikhula bengilalela nje ingoma zikabhekumuzi ubaba ubekathenga amakhasethi hhayi ama-CD bekungakafiki isikhathi sama-CD bekwamakhasethi besilalela kakhulu nje amakhasethi kabhekumuzi
Uhlelo Woza Friday nongomane yena-ke ungomane usebenza labanye abantu phela ekukhipheni umculo omnandi kangaka kodwa-ke kunesikhalazo
kumasidi wami ngisebenze nomimfowethu wakithi ngale Zimbabwe nguyeni impela nje ongisizayo kwezinye izinto usidi kangomane abantu balamukela kakhulu futhi bayalithanda impela ngendlela nje abasapota ngakhona basapoti impela nje kuya ngokuthi kusuke kushode inkampani ongithi nje ukukhashwa mhlawumbe nasemcimbini nasemcimbini ekhokhelayo kuseseyimvela kancane mhlawumbe uma kungabuya nje kuqine lapho hhayi ngingabona impela ubuhle bendlela abangamukela ngakho
bakulalele etsholotsho bakulalele ezimbabwe yonke jikelele bakulalele ngasemzansi wengomane ulelizwi bani ofuna ukulinikeza abantu abakulalele ngalesi sikhathi
ubathandi bomculo kangomane nabawuthengayo nabalaleli nje bakamasikandi nithi bafowethu alingapheli mandla ngokulalela umasikandi siqhubeke njalo nesichasa ukuze nathi siqhubeke njalo sizenzela zona into ezimnandi lezo angikabi naso isiponsa mhlawumbe angikabi naye inomanaja kanje into ezifana nalezo into ezifana namankampani kusesenzima ukuthi ngifake ama-CD esitoro ngoba kwezitoro ezinye babuza iindaba zamankampani into ezifana nalezo so kunzima ukuthi CD lithole esitoro i-CD satholakala kungomane le induna zakhe kusiyale
ungomane uyafisa ukuthi abantu bamthinte bakhulumisane naye ngokuthenga-ke umculo wakhe
o noma nje ngithi angiyishiye mina inamba inamba yami ithi yona 0844 311 74 ngitholakala lapho-ke nakuwhatsapp uyangithola nakufacebook mhlawumbe uma ngabe odinga ama-CD kangomane ngomane masikandi music uyakwazi ukungena kuleyo page mhlawumbe usithole lapho ngisibonga kakhulu impela bafowethu bonke abathe basiza ngagcina ngisidingele ivoice yami la kulo msakazo lo
luhlelo lwabantu uhlelo olujonge ukuthuthukisa abahlabeleli bakithi namhlanje kulolu hlelo Woza Friday besilo ngomane ora namhlanje kwanele bakwethu
sibonge u-Ezra Chisa Spanda ubexoxa nomculi kamasikandi umthabisi Gumbo selugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.